Ngandike ke bengingafika ke ebhenki bangitshela abantu kwakuqala imali enjena leyo abakabinayo abakayiboni. Okwesibili abakakhwezi amalimithi akhona ngoba imali leyo abakayiboni. Kuzofanele ngithole i-allocation yami eviki yonke $160 but ngigcine ngithola $40 kuphela.
Ubone ngani ukufika kwayo kuzadala umahluko yini?
Kukhanya ngani sokuzaba nzima ukuthi kudala umehluko ngoba kwehlulekile ukuwudala umehluko ngesimemezelo esiyenziwe ngupresidenti-ke eseralini khona le emashungo. Ngoba nxa kuyukuthi leyo mali kuthiwa ikhona kodwa kayikafika ebantwini kutho ukuthi ivele yona kasiyo mali eyenelayo kumbe mhlawumbe vele kunzima khona ukuthi yenziwe ibe yimali eyenela abantu. Yikho la namhlanje lokhu ingakabi khona emabhanga kodwa yona sikhulumile ukuthi ikhona. Ungakhohlwa ukuthi khona ku-monetary policy kwakuvele kuthiwe khona-ke izaba khona ngeviki endlulileyo asiyibona ngeviki endlulileyo. Sebathengiswa-ke ngupresidenti ukuthi iyaba khona ngomvulo wonalo asiyibonanga futhi. So khona ukhanya kodwa kutshengisa ukuthi khona kulamabhanga. Nxa kulamabhanga anjalo angiboni imali leyo isiba khona iqeda ibhuku. Njalo udubo kaliqedwa yimali. Udubo lwabantu kufanele liqedwe ukuthi lidale imisebenzi kuvule ama-sectari kwenzela ukuthi abantu basebenze. Kwenzela ukuthi leyo mali efunakalayo ibe iyinto ebhadala umsebenzi ngezinye indlela ngesilungu kuthiwa yi-production. Ibe yimali ezela ku-production. Leyo mali isiphonga ukuthi sinasifuna ukuthi kube le mali imisebenzi ingekho ama-sectari engasebenzi. Mbona ngani ngikuphupha nje kuphela. Singakhangela lezenziwa emgodini sibala emaphephandaba ukuthi kulabantu abangu-105 ababuleleleyo begamulana ngamabhemba begamulelana igolide khonokho kodwa kuzekisa ukuthi khona kuvele ingabangcoza kakulanto ephumayo.
Ubona abantu beyibuyisela yini ebhange ukuyayigcina nxa isike yafika ezandleni zabo kumbe bazayitshathika yini?
Ke ngikhulume into eqakatheke kakhulu ahulumende ayibalekelayo. EZimbabwe khathesi izinto esizisebenzisayo ngithi mina izinto ezisetshenziswa abantu ezinjengesepa ezinjengamafutha ezinjenge ngaphandle kwempuphu kuphela nayo futhi sizashota sizavela kwamanye amazwe zonke zivelela kumbe eBotswana kumbe eSouth Africa. So ngenxa yokuthi zivelela eBotswana kumbe eSouth Africa eBotswana kumbe eSouth Africa kabasebenzisa amabhondi basebenzisa either iRand kumbe ukhula kumbe i-US dollar bayayithatha. So ngezinye indlela-ke abantu bonke ngenxa yokuthi bayofuna ukuphila bazayithatha nalana imali emabhanga bahambe bayedinga imali eyangaphandle kwamazwe emkambe emnyama ukwenzela ukuthi bakwanise ukuthi barani iy'mpilo zabo ngoba even kubhizinesi esikhuluma iqiniso into zonke ama-input ebhizinis khonapha ezimbabwe kumabhizinisi amalutshwane asasebenza ama-input wonke athengwa emazweni angaphandle. So nxa umuntu ethola inzuzo yakhe kubhizinisi uzagijima emkambe emnyama ngoba amabhanga kawanayo imali yangaphandle. So khona kuphana kodwa kuza kwenza ukuthi imali yona leyo ingabi khona